isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ibandla leMDC lithi amapolisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Inengi lithukuthele ngomthetho ophathelane lezisebenzi ozasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stay away. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC lithi kulamapolisa ahamba engenela iziphathamandla zalo ezindlini ezibuzisisa konke okumayelana ngomsebenzi wazo kuleli bandla. Lokhu kuza ngemva kokubana iMDC yethule umbiko ichothoza ukunyakazela kwamapolisa esitaladeni kwamanye amadolobho kanye lamasotsha abikwa esehlala ematendeni emalokitshini. Leli bandla lithi lokhu ikwethusela uZulu njalo lithi kwenza ilizwe libe sesimeni isokubuswa libutho, state of emergency. IMDC ithi lokhu ikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba akuvunyelwa nanga edale lePhalamende njalo akulale zizathu ezaphiwayo nguhulumende. Ithi uZulu ulelungelo lokutshengisela nxa efuna okuyikho okucatshangelwa ukuthi kwesatshwa ngababusi. Isikhulumeli seMDC koBulawayo uMnumzana Swithin Chirodza utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi laye ungomunye wabaqoqotelwe ngamapholisa izolo.
Uma ngikhuluma ngathi ekuseni kufika amapholisa endlini yami bembuza ukuthi kuthiwa yi-profile tuwena ukuposition bani abantu osebenza nabo ngobani ku-MDC. Then lala amapholisa azange injani ngikhulume lawo kuhle ngoba ndabatshela ukuthi no belasisebenzi sonke. Ngayi ngithi ngikhuluma labanye abebanda senze ukuthi no vele ilizwe lonke amapholisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-MDC. So mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla.
Abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo?
Ngabe-PC bathi bayenza i-profiling ukuthi bayathatha information yabantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba. Nawe yakwazi dade ukuthi nxa ipolisa likhuluma ngaza kulithembe ngoba phela babe zama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo. So lawo umele unjani uhlakani fungabeinto abanjani ababeyakho.
Izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe?
Hayi, angizange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare laba abaphezu kwami MDC bethi hayi lingani amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubaba uMakhumi. Umbiko wokuthi amalunga e-MDC kamelanga anike amapholisa i-information, banikeze amapholisa anything emayelana ngephathi. And ngingananzelela ngoJanuwari bahlasela ibandla bebopha abantu be-MDC, lami ngabotshwa ngidlale one month egami ngoJanuwari. Izizathu zamanga kuphela ngiyabona. So ngikhuluma vele ngile confidence ukuthi hayi lokhu abakulungiselela vele ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi babopha abantu.
Kulokutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi?
Ngiyabona into eyenza amapholisa la especially laba abasebenza nsitha balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zeni ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi kuthiwa kule strike kulandlandlani. Abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela. But nxa kusenzakala ukuthi kulombiko ovela ku-NDC kuyakhanya ngoba inkokheli zangkhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi siza kuba li-strike. Kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-NDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba le-strike. Into le biyinto vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo. So mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengabe bengamalunga ani e-security nale kahulumende ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezizathu eziqinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-MDC.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli se-MDC koBulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umphathi ntambo obona ngendaba eziphathelane lezisebenzi unkosikazi sekayinzenza uthi umthetho okhangelelwe ukusayinwa namuhla ngomongameli Emmerson Mnangagwa owe-Tripartite Negotiating Forum Bill uza kwenza kube licala ukutshengisela esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway ngesiNgisi. Le yinto echiye abantu abanengi okugoqela abalwela amalungelo oluntu bethukuthele njalo bekhuza umhlola ngoba isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi uZulu ulelungelo lokutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umthetho lo kawukawubunjwa ngoba bazama ukuthi bahlephune esathi kuvumelene kuconstitution bazame ukubeka amabala lalala kodwa kathesi baphakathi kokubuzisisa ebantwini esingathi iconsultation bagcwele ngelizwe lonke bayabuzisisa kodwa angiboni ukuthi umthetho lo uzavunywa noma ngubani. Ngitho laseparliament kawusuzuvunywe ngoba uvele ukhona ovumela under ama-rights abantu ukuthi fale abantu babe le-right to demonstrate ngumthetho nje okhona i-Africa yonke nje jikelele. Awungeke uphunguba khona eZimbabwe kuphela ngoba lokho kungahle kutshengisa ukuthi sesibuswa ngontando kayiphikiswa. Yikho-ke nxa sesibuswa ngontando kayiphikiswa lathi sesizabona njengabantu beZimbabwe ukuthi sizenzani. Kawusoze uphumelele lowo mthetho sibili ngoba lathi siphakathi kwawo ubuzisisa abantu chasisela ngoba abantu abakwazisisa okuningi ngokomthetho kodwa umthetho bayazama sibili ukuthi ube khona kawukaphaki.
Kanti vele bona bengobani kade befuna ukuthi umthetho lo uphumele?
Engikubonayo mina ngokwami njengobana ngike ngasebenza kuhulumende isikhathi eside ayisibo abangeva kuhulumende ngibona ngabebutho abangene ephathini yezanu-PF abangakazwisisisi nje ukuthi ilizwe libuswa njani. So laba madoda bona babona ngani khonoko abakusebenzisa kumabhare yikho abacabanga ukuthi ilizwe lingabuswa ngakho ngabakaqondisisi kuhle nje ukuthi kubuswa njani. Bajwayele ukuba intando kayiphikiswa khonani kumabhare sawo lokho kakusoze kuphumelele. Siyakwazi
manje nxa kuyikuthi kungaphumelela ubona ungani kungaphile kanjani abantu besehluleka ukuthi bazise uhulumende okusenhlizweni zabo ngokutshengisela?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwa ngoba esingakwenza njengoba sitsho nje ukuthi siyabonisana njengabantu beZimbabwe esingakwenza nje ukuzihlalela ezindlini njengoba sihlale sibilo kwesikhathi eside kuthi emakhodi kungasetshenzwa emabhoda kungasetshenzwa labo la kumakhampani abona la ayigovernment kungabi lomsebenzi kuze kuvunyelwane ukuthi umthetho lowo kasivunyele ukukhuluma izikhalazo zethu ngoba siyakubona sibili bayawomisa amakhanda ukuthi bazimisele ukuthi umuntu ongena esitridini bayadubula. Ongani uyakhuluma ngakho noma nje ezixoxela bayabopha. So kuzafika isikhathi sokuthi sivumelane njengoba lathi nje ibandla lethu siqedile okwe-Congress yethu hhayi siyo bandla elukuthi lingaphongumiswa nje ngomlomo. Siyakwazi sikujwayele kukhona esizakwenza.
Kanti pho umthetho bawufunelani njengoba nanku sebevimbe abantu ukuthi batshengisele ngokugcwalisa amapholisa lamasotsha ezitaladini?
umthetho bangapho ukuthi bayawufuna kodwa kamboni ukuthi umthetho bayawufuna bawufunela nje khona ukuthi amanye amazwe angababeki kuma sanctions walabakhala ngawo angabancitshi izikweledi yikho nje bakwenza nje kube yize nje ukuthi umthetho bayawufuna kodwa bona ngokuya kwabo empilweni yabo kabasafuni imthetho sebefuna nje ukuthi bebe ngontando kayiphikiswa benze abakwenzayo ngoba uyanazelela ukuthi bantshontshela abantu imali zabo amayusa babanika ama-RTGs lesibesithi hayi imali esibelayo kulikota ibe ningi kakhulu kodwa ukuthi ungababuza ukuthi ivele ngaki kabalayo impendulo ngoba bayintshontshela abantu bekwazi ukuthi abantu abasoze ba-demonstrate kabasoze bayenze lutho ngoba bona babeka umbhobho phambili.
Umnumzana Albert Mhlanga ngowebandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini eZim Live ithi amapolisa akasavunyelwa ukuya kukhefu kumbe ukuya kumpentsheni kaThesi ngoba uhulumende ebikwa elungiselela ukulwisana loZulu olakho ukutshengisela esitaladeni phezu kokubhidlika komnotho. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye owesifazana onakanelwa ukuthi ungunondindwa otholakale efile kwenye ilotshi kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke elisebenzela iStudio 7? Mina ngimusithole kobulawayo. Ezomnotho lokhe zisiba mbi. Lokhe ziyidlika sibili awukaze kube nje lokhe saphilayo elizweni leZimbabwe. Manje into esimangalisa kakhulu ukuthi songana kula government. Government has just lost touch with the reality. Akusaqedakala ukuthi babamba lapha bayekele lapha. Abakhulumi lutho, abenzi lutho, abantu sesiphila nje ngentando kaNkulunkulu. Ngoba izinto zonke ziyakhwela left, right and the center. Vele sesiphakathi kobunzima. Sinje nje siyaphila amanzi, load shedding, igesi, load shedding, imali, load shedding. Kati pho ilizwe eseliphila ngeload shedding kuyabe sokuthela. Liyabe selisesimene sinjani ngoba kathesi uma amanzi ikhansili icitsha amanzi kutsho ukuthi uma bevula laphana ingcekeza yonke iyakhukhulelwa ebantwini ukuthi benathe and thereafter there are no measures taken to prevent any diseases ezibuya thereafter kuthi abantu benathe nje like life is normal. Kathesi kuyaqhamuka izihudo abantu bayagula ngoba banatha amanzi alengcekeza. I-council ayenzi lutho, i-government ayenzi lutho, kanti pho sibe sesizibuza ukuthi sizaphephela ngaphi. Nxa besehluleka behluleke and then they must pave way for a party that can run this economy. We are just sick and tired ngento zezanu lesi. Nyabo.
Ngiyathanda ukubonga ngokujonga kanti mire untungamile inkomo lapho konke nje lonke elisebenza ku-Studio 7. Ngiyathanda ukubonga ngalesi sikhathi santambama ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusethulela indaba ubhadelane lelizwe lethu elilona lingamanga omuhle ngalesi sikhathi. Ngiyibonga kakhulu ukuthi qokani lo msebenzi siyalisekela. Elisikela sibili indlebe zethu zithiye ngakini ngaso sonke isikhathi ngoba yikho lapho esesithembele khona kulethi ilizwe lapha akusama ngokuhle. Ngikhangele emini lapha ngithi ngiyabhutabhuta ama-service station ngidinge amafutha emota kubana mafuta asiphakeme ngendlela engaqondanga njalo labanikazi bamagalaji sebevalile sesithi amafuta adengiswa kusasa abanye ngabathi sephelile ngizothi ngiyalalela umsakazi kahulumende ngizongani bathi amafuta lawo kayehle so ngibona sokulodubo olukhulu solungenile la amafuta la besiwaswela sisenza ama-q sokuzaba wesi ngoba laba abantu nxa sebeqalisile ukubana kade sebethi bona sebevalile ipetroni khona nendaba yokuthi kuthiwe bayehlise impewu kuninzi abasavuli kumagaraji abo ngoba nxa bevula sebeza khumba ukuthi itswadi itswadi abasasoze beyithengise ngentengo ephansi ipetro ngoba izolo bengilalela uminista esithi ugabala mandla njalo umthetho kawula mandla ukubana ucontrole ufaka ama-price control watsho njalo wathi iwonke olebhizinisi othengisa ngeyisi kuyikukhetha kwakhe ukuthi athengise ngeyisi ngoba yikho kungaphilisa ibhizinisi lakhe so ngibona ingani lokho sokuyapha abantu igunya abaningi amayusa kawawatholi njalo ukuthiwe lithenga iyusa lelo nge-RTGS kumbe ngebhondi nothi alithengeki so abaningi sebethola igunya ukuthi uyabizela nje icinezile laba abantu abanjengathi sidubeka asilanjo mali asilanjo yusa but ukudla siyakufuna into eziningi siyazifuna ukuthi okwethu sokuphelile phela sisila lapho esigangeni esiyakhona ilizwe selisiphelile sisila lapho esigangeni lokhona.
Qala nje mina ngisahlukumezekile ngento eyenziwe ngabantu be-MDC okungangokuthi khona last year ngesikhathi sokuzayafika amavoti baba ku-alliance nezaphu okuyinto engingeke ngiyitsho mina ukuthi babekhulumisane bavumelana ukuthini and then bese bazwile ukuthi khona umongameli wezaphu ubaba uDumiso Dabengwa ushonile bakhetha ukungamhloniphi okuyikho mina okungitshengisa ukuthi bona kutho ukuthi thina ezabantu besintwini abantu basemathebelelendi asihlonitshwe how can wenze irali ujabule celebrate whilst umuntu omdala ongangubaba uDumiso Dabengwa sedlikadlulile emhlabeni uyabona ukuthi khona they are celebrating ukuthi khona vele akulokuthi kumbe let's say abantu basemathibeleleni bangaba sembusweni uyabona bangaba zinkokheli mini ngokuthi bangaba ngo-president bona bebe ngama-deputy president yikho ngihlala ngithi mina le nto yokuthi abantu besintwini bezibandakanye ngezinto zasesishoneni abaphume abantu bakithi uyabona khangela kathesi ku-leadership top 5 lokuze ne-MDC munye umuntu wesintwini khonkyana kube kumele nje ubaba uWelshman Ncube azibonele nje ukuthi khona vele aso muntu uyabona munye njalo yena uphethe isikhundla sokuba ngu-deputy president number 3 ongangokuthi khona nxa kuyukuthi kungenzakala uchanisa adlule emhlabeni ubhithi laye nguye osezangena bese kusiza lwana ongumama lwana and then bese uthi yena ulokhuzeni ubaba uWelshman Ncube usazokuhlala vele kunumber 3 kuya kuyihle until uyabona.
Labo ke be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu asebehlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola kwele DRC njalo phakathi kwabantu laba sokufe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu amathathu. Abakhokhela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kule Sudan sebale ukwamukela uhlelo lwebutho olokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga eziyisishiyagalombili ezilandelayo. Uhulumende weMelika sethule umthetho omutsha obamba abantu abadinga amavisa okuya kulelo lizwe ngamandla ukuthi bamvezele konke abakuloba enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter, iFacebook, iInstagram lezinye eminyakeni emihlanu edluleyo. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi le yindlela yakhe yokuqinisa imithetho ephathelane lokungena kwabantu eMelika. Umthetho lo uphatha abantu bamazwe wonke jikelele okugoqela eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcinisihlalo weMDCT eMelika, uMnumzana Dan Moyo.
I think kulamagatsha amaningi azokulwisa lokhu enkantolo ngoba I think invasion of e-privacy kusho ukuthi abantu sekumele bavethwe ukuthi bakhuluma kanjani ku-social media, kubo-Facebook labo-Twitter. I think ku-violate i-constitution de. Ngingazi njalo ngoba ma ungakabi i-citizen yala noma isivakatshi sala ukuthi constitution ithini, but ngokwazi kwami noma uyisivakashi uza ngevisa i-constitution iyakuprotector. So mina ukubona kwami ngibona ungathi kulama ama-civic organization afana labo USCLA azokulwisa lokhu kakhulu ngoba ngoba kwa-unconstitutional, ngoba ku-invade i-privacy yabantu, ngoba abantu abasakwazi ukukhululeka ku-Facebook naku-Twitter besesaba khona lokhu ukuthi bazoncutshwa ama-visa, ngoba kusho ukuthi umuntu o-criticize u-Trump-ke oke wa-criticize u-Trump eminyakeni edlulileyo emhlanu le kasakwanisi bangamncitsha i-visa based on that, and I think ukuthi lokho kuviolate i-free speech.
Kodwa alubana bethe bakuphatha ngendlela okhuluma ngayo bathi nxa wake wachothoza umongameli weMelika awusayiphiwa i-visa, kuyabe kungayisikho kuphatha umthetho ngendlela engayisiyo na?
Akakhulu, I think yikho abakubiza i-abuse ye-office ke lokho, ngoba masekuthiwa upresident akusemele angachothozwe abantu sebezojeziswa ngokuthi bachothoze upresident eminyakeni edlulileyo bese bencitshwa amavisa. I think iku-abuse i-office nje. That's why ngisho ngithi ngokubona kwami ama-civic organizations amaningi, ama-civil rights organizations azowulwa lo mthetho omusha lo ukuthi ungaphumeleli. Siyazi ukuthi uTrump wenzela ama-elections abuyayo eminyakeni ozayo ngo-2020, ngoba siyazi ukuthi ikampeni yakhe ka-2016 yayiqine kakhulu endabeni ze-immigration, lokuthi uzozama ngayo yonke indlela ukuthi avimbele abantu abaningi ababuya ngaphandle ukuthi bangene elizweni leli. So siyakubona ke lokhu ukuthi really ukwenzela i-base yakhe ukuthi izithembiso zakhe azenzayo lokhu esaqhubeka ngazo eqinise laphambili ngazo izithembiso azenzayo ukuthi bamvotele futhi eminyakeni ozayo kukhetho oluzayo.
Kodwa bona abakahulumende kaTrump bengazivikela ngokuthi le yindlela yokwenqabela izigelekeqe ukuza eMelika, awukuboni kungumqondo lakho lokho?
Well, bekuvela ukhona umthetho onjalo obubhekane labantu abazakala beke bavakashela emazweni azwayo ukuthi alobutororo obuthize obenzakalayo, bekuvele kuyinto ebi require ukutholeni visa, ngoba ma ukhangela i-application yakho niyasho ukuthi wavakashela yini ilizwe elithize, and then ma ukuthi uthe uyasho ukuthi uke waya kulawo mazwe, then bese bedimanda-ke enye information yokuthi uvakashele lapho for ini ubusuyodinga lapho so into ebikhona kodwa le ukuthi sokuyi blanket lokuzana manje sibala wonke umuntu oapply elivisa ukuthi sokumele adlule lapho aveze ama account akawe social media I think sokuyipusha ngamandla okuncindezela abantu
Umnumzana Dan Moyo ngumqinisihlalo webandla le MDCT konapha eMelika
She's telling me she's leaving in the morning. His grandma's telling me I'm going. She's telling me she's leaving in the morning. I got nothing to do with him in the summertime. Ooh, take this name in the
Mrs. K, itshayeli dala ihambalo, X-Mile, uhlabela ke kamnandi lapho uthi ithi ihambe ekuseni. Uthi usayithanda intombi, uthole ipakishile ngenye imini kutshela ukuthi ekusasa ngiyashaya phansi. Uthi kanti kwenze njani? Ithi izokwanele ngiyashaya phansi kusasa. Yoke indaba ekhulunywa ngumsiz K kulingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ukusiphetha ke sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lethi kulamapholisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Inengi lithukuthele ngomthetho ophathelane lezisebenzi ozasayinwa namuhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa, oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway. Kwaneleke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo kwamanje ngontungameli Nkomo, ngithi asibeni sonke ninjalo kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Litshone kuhle.